I-warrant of arrest leyo iphiwe amapolisa ukuthi ayebopha uKunashe Mutshengwa ongomunye wabancintisa bedinga ukumela iBulawayo South edalele ephalamende emele umanyano we-MDC Alliance ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza edale. Umtshengwa ngomunye wabantu abane abafunyenwe belecala lokubangela ubudlwangudlwangu ekulwisaneni okuqhamuke emahofisini awe-MDCT koBulawayo ngoMbimbitho. Abantu abalishumi lambili babotshiwe ngemva kwalesi sehlakalo, kodwa abane ababalisa yena uMtshengwa, uMalandu Ncube, uPhilips Maka lo-Eric Gono yibo abafunyenwe belecala, ngakho-ke bebemele bagwetshwe lamhlanje. Umanji uSithembile Ncube uthi ubelungele ukugweba abane laba, kodwa akwenzakalanga lokho njengoba uMtshengwa ubengekho. Igqwetha labane laba uMnumzana Prince Buje Dube okade ekhona edale namhlanje ucele uxolo esithi ubekhulumisana nje loMtshengwa isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba namhlanje. UDube ucene evumelana lomthethwandaba ukuthi isigwebo sethulwe mhlaka 23 Ncwabakazi, kodwa uzimisele ukuthi lesi sigwebo sethulwe loba kusasa nxa kuyukuthi uMtshengwa engatholakala. Ucine ngokutshela intatheli zindaba uDube ukuthi ukungezi kukaMtshengwa laye kummangalisile okwamagama, njengoba bebekhulumisana kuhle isikhathi sonke lesi ngokuza imthethwandaba. UMtshengwa labanye bakhe bebethonifa bevela ngekhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso eyebheywa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPrasidis Jeremiah.